Umkhosi walonyaka wokunikeza lezi zicoco wenzelwe eJohannesburg eSouth Africa wangenwa ngabavele emazweni alitshumi nantathu 13 angezansi kwezwekazi le-Afrika. Lezi zicoco zibalisa esokuba yiyona nhlanganiso ethule okubalulekileyo ukwedlula ezinye kulokho ezikuqhuba eZimbabwe ese-Best Presenter kanye lokuba yinhlanganiso eqhuba umsebenzi wayo kakuhle ese-Best Excellence Work ukulondoloza amalungelo abantwana kanye lokusebenzisana kuhle lezinye inhlangothi okubalisa uhulumende uZulu lentatheli zindaba. Obona ukuqhutshwa kwenhlelo ku-ZN CWC uMnumzana Maxim Murungweni ulandisa ngokuqakatheka kwalezi zicoco kunhlanganiso yakhe lelizwe.
I-award le iqakatheke kakhulu ngoba itshengisela ukuthi iZimbabwe izimisele ekuliseni ukwenzela ukuthi abantwana bethole amalungelo abo. Sinjalo izasinika amahlabuzane ukuthi silokhu siqhubeka phambili njengelizwe, njengabantu ababambeneyo. Silokhu sokwenza ukuthi impilo yabantwana beZimbabwe bengcono. Abantu bathakazela ukuthi thina ku-presentation yethu sakhuluma izinto ezibambekayo, imisebenzi esiyenza ebambekayo, njengokwenza ihlolisiso yabantwana abayenza imisebenzi yokuthenza izimba, ukukhulumisana labemanyepepe labemaradio sisebenza ndawonye simemezele ukuthi abantu bathokoleza abantwana lokuninginingi. So abantu bathaba sibi bathokoza nge-presentation yethu. Yikho lokhu abayenza ukuthi sithole i-award nale lenye i-award yokuthi siqhuba umsebenzi wethu kakuhle.
Umurungweni uthi kuningi obekukhangelwa okwenze bedlula abanye ekuqhubeni umsebenzi wokulondoloza lokulwela amalungelo abantwana.
Ukuthengisa ukuthi thina sibambe umsebenzi wethu kakuhle, siqhuba umsebenzi wethu kakuhle. Lokhu kuthengisela ukuthi thina sisebenza ndawonye kanye kahle nabanye okuhlanganisela uhulumende, abathathela izindaba nabanye abajinijini. Sonke sibambeni ukuthi sibone ukuthi abantu amalungelo abantwana ayaphakanyiswa, sibone ukuthi abantwana beZimbabwe bagcinwe kahle. Lokhu sithanda ukubonga wonke ukuthi sisebenza laye uZulu, abanye uhulumende, abathathela izindaba ukuthi asiqhubeke phambili silokhu sisebenza ndawonye silela amalungelo abantwana ukwenza ukuthi elakusasa labantwana bethu libe lihle.
Inhlanganiso le ichazwe njengesebenze ukwedlula ezinye kulomhlubulo, ngakho-ke yathola ithiwa lezi zicoco phansi kwe-Member of the Year Award 2016. Lezi zicoco bazithole ngemva kokuba bethule abakwenze ngomnyaka 2016 ekusebenzeni kwabo belwela amalungelo abantwana. Ngimele iSidi 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.